siyabonga jonga losandra li chona njani mtwakazomu hle siya lamugela msakazweni we studio 7 ngolesi lhanu mtwaka 17 ngontulikazi 2015 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
Nasibona besiza amapolisa ifonda ukuthi ekuseni kuvuke kugcwele riot saka sikwazi awanti riot imelele nsiphonga suspect ukuthi sobuya sikwazi abuya saka sikhala babuyesona aphonga fika bejamba beseqa bekuthatha izinto zabantu bengenisa imoteni zabo lapho
Kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapolisa kamunicipala ejikijele abathengisa isitaladeni ngamatshe.
Nxa senza imihlangano enjengale, basitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi sibanotify kumbe sibazise ukuthi sinomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ukuthi nomhlangano wethu uye phambili. Kumbuqhubekele phambili bebekhona bebebukele kusenzakala abathathanga nyathela
kuba lokuxokozela emhlanganweni webulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF becunulwe ngokukhulunywe kulomhlangano kwezemidlalo lamhlanje iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe kwezenguqo lizadibana labosowabo abamela ilizwe leSouth Africa ngesonto zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kuqhamuke udlakela edolobheni leHarare namhla ngemva kokuba amapolisa kamunicipala ekade ihamba ngemota ezimbili ezinkulu ejikijele abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngamatshe kuFirst Street ekuseni kwalimala abambalwa. Abantu laba labo baphindisele bawatshaya amapolisa kodwa abanye babo basuke babotshwa. Kubika uMavis Gama.
Ababone lokhu kusenzakala bathi amane abuya nje la mapolisa aqala ukuchaya abantu abekade bendlale impahla yabo emigwaqweni. Unkosazana Khudzai Gombetsa osebenzela bucwadlana lalo mgwaqo ka First Street ngomunye wabafakaze lesi sehlakalo ngesikhathi esiya lapho asebenzela khona.
Akuko right lokho because laba abantu bafuna ukuthi baphile akula msebenzi and yiyo indlela yodwa yokuthi baphile ngayo. So angiboni ukuthi kuyayenza lokho.
Unkosikazi Lungile Mlilo ophila ngokuthengisa amasaka khona emgwaqweni uFirst Street ngomunye wabathathelwe impahla yakhe.
Nasibona besiza amapolisa ifonda ukuthi ekuseni kuvuke kugcwele riot saka sikwazi awanti riot imelele nsiphonga suspect ukuthi sobuya sikwazi abuya. Saka sikhala babuyesona aphonga fika bejamba beseqa bekuthatha izinto zabantu bengenisa imoteni zabo. Lapho esayidini yethu ngesikhathi sangibona bathathanga abantu bathethe izinto zabantu kuphela nxa begcine bethethe bathethe sebephambili balaba bathathe izinto zabantu
kodwa lokhu kuchazwa nguZulu weHarare kulandulwe ngumunicipala ethi akukho nto enjalo ethe yaba khona lamhla isikhulumeli sikamunicipala umnumzana Michael Chideme ukulandule lokho okubikwa kwehlele abathengisa isitaladeni eHarare ethi ngoba okwenziwa ngumunicipala yikukhuthaza uZulu ukuba aye lapho kumele bayethengisela khona Amapolisa la aqhubeke eborder edobha impahla yabantu abathengisa ezitaladeni laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Omunye wamakansila edolobho leHarare umnumzana Peter Nyoni uthi ikansili le ibizama ukuqoqa umhlangano wesiphangiphangi lamhla ntambama ukucubungula udaba lwabathengisa ezitaladeni laba kodwa kwehlula. Uthi ikansili isizahlangana lomphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zezabelo umnumzana Xavier Kasukwere ngeviki ezayo ukuze becubungule lolu daba.
Thina I think abantu bayakwazi ukuthi khona njengekansili azange sike sithume umuntu ukuthi khona hambe yokhipha abantu abathengise ezindleleni asila resolution ekhambani lokhipha abantu ezidleleni ya ikona ku last meeting ku focus oyethu ku agenda ende sayikhipha ku agenda ukuthi khona asikhulumi konoko ngoba abantu laba bazama ukuthi khona baphile bazama ukuthi khona bahambise abantwana babo esikolo abafuni kusela njalo abantu laba babuya emgwaqweni lapha bethwe ngumama uGrace kababuye bazothengisa so namhlanje sokunjani ke elesifuna ukuthi khona i-council ilungise ila kuphambanisa lina ngakomu ngifuna ukuvotela
kodwa likaze likhulume ngengcikeza okuthiwa isikhona edolobheni ukuthi lani lifuna ukuthi idolobho lihlanzeke
idolobha sifuna ukuthi khona lihlanzeke for sure abantu bonabo abasebenzela etown kuyabe kufanele ukuthi khona sibanike amabhino okuthi bafake izinto zabo babhadale izimali ku-council ibi sithathi izibizo lezi siyalahla bona bengalahleli endaweni zonke abantu kabakhathazi bayazifunela ukuthi khona bazilungisele izinto zabo akula muntu ofuna ukuchapha xa abantu banga-organizewa kuhle bayaziyenzela izinto zabo kuhle kungelayivi ludubo eselubonayo lohlo kodwa-ke kathesi osokukhona yikuthi khona sokhanya ngathi kumbe siyi-politics danokuthi khona bafuna ukuthi khona igrobha lihlanzeke nxa ungathatha abantu uyobafaka endaweni engelatoilet engelani ebhuqwini engathi kumbe sise-growth point komataka kakusebenzi lutho
njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ongabe ebangela lokhu okwenzakalayo lina abantu libatshela lithini njenge-council kumbe labo libona ingani bayakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo
abantu bayaziyazela mgceke thina sisegcekeni sakhuluma upresident uTswankere wazikhulumela wathi khona abantu bonabo kabachiye benjalo nathi siyakhuluma nje njengama-councilors ukuthi phithiyani abantu benjalo abantu abayezayo konoku yi-local government ministry yiyo eyeza konoku ekuyenzayo okutyana labantu ematawini
udaba lokuthengisa lolu ezitaladini lwase lumemetheka kakhulu le ngcekeza lokugcwala kwabantu kwakuvele kuzaphetha ngani
kuzaphetha ngakho yikuthi khona abantu baphiwe umsebenzi basebenze nxa abantu bengela msebenzi bayadinga ezinye iindlela ezokuthi khona bayelamise iimuvi zabo yikho abantu basendleleni bayathengisa emgwaqweni ngendaba yobuyanga obukhona elizweni
lo ngukansila Peter Moyo oyidolobho leHarare obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano kaZulu obubizwe ukuzohlaziya umumo womnotho welizwe kanye lezombusazwe izolo uphele masinya ngemva kokuba abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF beqalise ubudlwangudlwangu besola obekukhulunywa kulomhlangano wona oqutshelwe eSmall City Hall. Kubika uNothando Spanda.
Umsindo uqhamuke ngemva kokuthi izikhulumi zithi ibandla leZANU-PF alilalutho elilukholwayo litshintshantshintsha minyaka yonke lidinga lokhu okungalisebenzela okuyikho osekubulele inotho yelizwe. Ngemva kokuthi omunye ongenela umhlangano athi amabandla aphikisayo wathanda abamhlophe, esinye sezikhulumi uDr. Gordon Moyo we-MDC Renewal Team uthi bayafana lebandla leZANU-PF lona eliluma liphozisa nanku lasebenzelana labamhlophe ngesikhathi kukuhle kilo. Umoyo uthi minyaka yonke iZANU-PF iyaguqula lokhu ekumeleyo inike izizathu ezithiyeneyo ukuthi kungani ingaguquli impilo zabantu ithi ngumhlabathi osezandleni zabelungu kusasa kube izijeziso zenotho zelizwe ezivela kumazwe asentshonalanga kwelizayo kube yilokhu lalokhuya lona iqiniso okuyukuthi vele alenelisi ukukhokhela ilizwe. evumelana lezinye izikhulumi abamnumzana Moses Mzilandlovu oMDC ekhokhelwa nguWelshman Ncube, uJoel Gabuza oMDC kaMogenswangirayi kanye loJacob Dube owezaphu. UDr Moyo uthi udubo lwelizwe leli alusinotho yelizwe kodwa ikuswela inkokheli kwezombangazwe ezilolwazi lokuthi ilizwe libuswa njani, kubekwe zinqumo bani njalo kuqakathekiswe ziphi inhlangothi ukuze kube le nqubela phambili. Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso yebulawayo agenda ibambane le Crisis Coalition in Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, umnumzana Meli Dube, uthi bebenxusile ilunga lebandla lezanu PF ukuza khuluma kulomhlangano, kodwa akubuyanga muntu, weza abasekeli kuphela. Lancabe edinga ukuvusa umsindo, uthi kabasoze bekele unika uZulu ithuba lokuqhoba ithambo endawonye lenkokheli ezijiyeneyo ngenxa yabantu abalutshwane abangenelisi ukuhlonipha imbono yabanye. Uveze njalo ukukhathazeka ngokuthula kwamapholisa abekulo umhlangano, esithi isikhathi sonke bedinga imvumo yokuphatha imihlangano, amapholisa athi ayenzela ukuthi abe khona afake ukuthula lapho kuqhamuka umsindo.
2008
Ongenela umhlangano, umnumzana Dingumuzi Mdlongwa, uthi amabandla aphikisayo ajikelana inyoka iphila, ethi udubo libandla lezanu PF kodwa lawo kumele avume amaphutha awo. Wethese inkokheli lezi zamabandla aphikisayo umlando wokuthi zithanda ukuzinakekela zona zodwa, zingakhathali ngoZulu lenotho yelizwe, nanku zangena kuhulumende womanyano zadla zakhohlwa ukuthi ikusasa iyabekelwa. Uqhubeke esithi kuqamqamuka kwamabandla la kutshengisa ukuthi yiwo angazimiselanga ukusebenzela uZulu, kungakho kangathwalisi umlando wonke kubandla lezanu PF.
Nxa senza imhlangano enjengale, basitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi siba notify kumbe sibazise ukuthi sinomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ekuthi nomhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili. Bebekhona bebebukele kusenzakala, abathathanga nyathela, sibabonile bezidlalele behleka, abanye bekholisa beqakeza. Okusenza sicine sesicabanga ukuthi hayi kuthi ukuthi le into abayithoyo leyo ukuthi kumele sibe sibatshela ngemhlangano yethu, kungabe kusenziwa nje kulizaba nje kungelanto abangayenza ngayo.
Umhlangano lo ubujonge ukucazulula insindaba phenduli yokuswelakala kwenqubela phambili kuleli ngaphansi kwesihloko esithi Hope or Doom, the State of the Economy, Politics and the Future of Zimbabwe. Omunye obenxuswe ukuzaba isikhulumi ongasafikanga ngumnumzana Jabulani Sibanda, owake wakhokhela labo abalwa impi yombangazwe engakaxotshwa kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Abasakhulayo abaqhuba izifundo zobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship e-University of California khonapha eMelika bathi bazakwenza idili lokuthakazelela impilo kamnumzana Nelson Mandela namhla benanza ilanga leMandela Day, lona elinanzwa eSouth Africa okusemthethweni kusasa. Abasakhulayo laba abagoqela abeZimbabwe bathi emkhosini lo bazatshengisa ibhayisikopo elonda impilo lembali kaMandela, kuthi abanye ngabazabe begiya imbongi lazo zigabaza zihaya uMandela yena owaba ngomongameli wele South Africa wakuqala onsundu ilizwe lithola uzibuse ocweleyo ngo-1994. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship lwasungulwa ngomongameli Barack Obama nyakenye ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo be-Afrika njalo lokuhlonipha uMandela. Sigxume osakhulayo weZimbabwe ose-University of California uYvonne Jila ochasise okuningi ngomkhosi wabo.
Namuhla thina ama-fellows sizabe sitshengisa ifilimu ekhangela impilo kaMandela njalo sizabe silaba ababe beyetha ama-poem njalo sizaba laba ababe begida njalo silabanye abazabe besitshengisa ukudla okudliwa kuma-countries atshiyeneyo e-Africa.
Luhamba njani uhlelo lweMandela Washington Fellowship? Siyabona ukubana selisalelwe ngamaviki amabili ukuthi ligqibele lo hlelo.
Amaviki alisanda kudlula, besifunda kakhulu njalo sivakatshela amankampani atshiyeneyo lapha asebenzela ihulumende. Lapho sibona ukuthi bona imisebenzi yabo bayiqhuba njani ukwenzela ukuthi thina nxa sesibuyela yithi lathi sibona ukuthi indlela abasebenza ngayo singayisebenzisa kanjani ukuthi lathi senze imisebenzi yethu ube ngcono. Inganika umzekeliso wokuthi mina ngise-City of Auckland ku-Department Airport ekhangela indizamthina, ekhangela njalo indaba zesigebe. So ngibona ukuthi bona basebenza njani nokuthi nxa sikhangele ngathi organizational management basebenza njani ukuthi imisebenzi yabo iphumelele nokuthi basebenza njani labasebenzi babo ukuthi kube lokuzwisisana kube lokuzwisisana zwanana ngoba yona iport iqhatha izisebenzi engingathi zidlula i-500. So nxa unabantu abayi-500 abakusebenzelayo uyabona lawo ukuthi kuyini kumbe yiwaphi amaphepha okumele ngibe lawo, kuyiwaphi ama-services engingaba lawo engawayenza ukuthi abasebenzi bami basebenze at the same time labo bebona ukuthi kuyini abangakufunda okungayenza ukuthi behlale emsebenzini. Ngoba lapho engikhona eport ngiyabona ukuthi kunabantu abasebenza kweminyaka edlula elithumi, abanye bakweminyaka efika amathumi amabili, abanye amathumi amathathu.
UYvonne Jila ngosakhulayo ongapha eMelika okwamanje phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship ese-University of California. Studio 7 Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukuxokozela osokuqhamuke phakathi kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare lamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Uhambo lokuya esigabeni se-Middle East okwenziwe isikhonzi se-United Nations esibona ngeze zipepheli unkosikazi Zainab Hawa sokuveze isihluku esikhulu esenziwa ngabenhlanganiso ye-Islamic State. Izakhamizi zedolobho leMelika eleChattanooga eTennessee zisele zithithibele izolo kulandela ukudutshulwa kwamasotsha amane ngomunye osakhulayo laye odutshulwe ngamapolisa wafa. Woza Friday lamhlanje uJoseph Njanji usethulela imsebenzi yeqembu le uMahlekisa Comedy Club lona eselilandelwa ngabaningi abathakazelela imsebenzi yokuqumba-qumba imbambo kobulawayo.
ngisiyo. Ah, ukusiya. Namuthi umbethu babanye siphepha bangene mahara lebaqazimisa.
Ekusungulweni kweqembu leumahlekisa comedy club eminyakeni emibili edluleyo bekusiba lehlekana nje labantu abakade bebhadala ukuzobukela imidlalo yabo. Lesi simo sesiguqukile njengoba kulezi nsuku sebebanengabi abasekela imisebenzi yaleli qembu ngokuhlawula imali ukuba belibukele lisenza amabhoxo. Waqala leli qembu uNtando yenkosi Moyo utshele Studio 7 ukuba sekule ngqubela phambili enkulu nxa kuqathaniswa langensuku besaqala lolu hlelo.
Sisandukwanza iminyaka emibili njengomahlekisa hloko sithola abanye omahlekisa abatsha abasafikayo sesisungule lo hlelo lokufundisa abantwana besikolo especially laba bakuma debate club ukuthi bangayenza njani labo kwezokuhlekisa.
Iqembu leumahlekisa comedy club libe lombukiso wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka emibili ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Kwathi ngenyanga edlileyo libe lombukiso obubizwa ngegama elithi Khonapho Khonapho endaweni ye-Hope Center. Omunye weziphoxo ebezithokozisa uZulu ngalolu suku nguStokisi, yena oyisizalwane selizwe leBotswana. Ikanti bekukhona njalo abanye abasacathulayo kulo msebenzi abagoqela uJaha obizwa ngelithi Khanda.
Bese ngizibuza ukuthi umuntu oyindoda arephe indo. For a start, mbani waba nama feelings for indo? It can't.
Abanye njalo abaphatheke kulo mcimbi ngabagoqela uSikhanyiswa Mlambo, uClive Chigubu, uHO kanye laye umfokamoyo. Bekukhona njalo isiphoxo esingowesifazane uNomsa, njalo umoyo okhuthaze abanye abesifazane ukuba bephatheke kunhlelo zokuhlekisa abantu.
I-challenge esihlangana layo kakhulu siswela omahlekisakazi bawesabela khatshana umsebenzi. Siyabe sithanda ukuthi ngabe siyabalabo ukwenzela ukuthi nxa sisenza abantu abangomama labo bazizwe kulezabo izipitch eziqondelane labo.
Ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi, iqembu leyomahlekisa comedy club liza kuba lomunye njalo umdlalo obizwa ngokuthi So You Think You Can Laugh, mhla zingamashumi amathathu lanye khona endaweni ye-Hope Center. Yona etholakala kuLeopold Takawira Avenue. Abakhangelelwe ukuchaza abantu ngalolu suku ngabagoqela uBabongile Sikhonjwa, uYelando the General, uKeith Nkosi kanye loZwexi Makina.
Ngizawukhuluma nama-ladies. Yabona xa ungayangisa umuntu, umthi umuntu elenge, omudlale ne-one, ubuhlungu serious, kandifikisi kwabana business, ukuthi yo, sokanti ababengemuva bambona ukuthi udida lo uzama ukukhuluma nothirilo wangali lapha.
Lo mbukiso oza kuba khona kupheleni kwalinyanga uzaqhutshwa ngesikhathi santambama, njalo umoyo uthi kulamalungiselelo okuba beqhube imisebenzi yabo emini ukuze abalandeli babo benelise ukuya lemuli zabo. Okwamanje inhlanganiso yomahlekisa comedy club isebenzisana nezikolo injongo kungeyokuthuthukisa imisebenzi yokuhlekisa, njalo umoyo uthi abantwana baletalenta lensini bazaphatheka kumbukiso yabo abahlele ukuthi bekhona emini. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwezenguqo iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqo lizadibana labo sowabo abamela ele South Africa ngesonto eHarare kumncintiswano we-African Youth Championship. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elizanqoba phakathi kweleZimbabwe leleSouth Africa lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo ye-African Under 23 Championship, yona izaqhutshelwa elizweni leSenegal ekupheleni komnyaka. Abafana beZimbabwe kuzamele banqobe ngemiklomelo ezakwenza kube lula ukuba benqabele ukudliwa nxa sekuhlanganiswa impumelo yomdlalo wangesonto lalowo uzadlalwa yilawa maqembu ngemva kwamaviki amabili khona le South Africa. Inkinga ebhekane leqembu leZimbabwe yikuba kulabadlali balo abaningi abalimeleyo, njalo lenelise ukuthola umdlalo oyedwa odlala phandle kwelizwe ukudamahaji. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu akwaziwa kumbe lizenelisa ukuphakama liyedlala kule Ivory Coast ngesonto leqembu lakulelo emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yama-Olympics. Abadlali baleli qembu abakhulume lalo umsakazo bathi bekumele besukume ngehola lesithupha namhla ntambama, kodwa lokhu akusaphumelelanga. Iziphathamandla zenhlanganiso yezifazi lokhu zithembisa ukuba lolu hambo luzaphumelela. Sikhangele umdlalo we-tennis. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-tennis selikhokhela ele Moldova nge-2-0 emva kwemidlalo yokuqala yamasingles ebikhona esikodleni iHarare namhla. abadlali bezimbabwe uthakanyi garanganga kanye lobenjamin lok banqobe umaxim pulat kanye lodimitri baskov njalo sekusalele abadlali bama-doubles umark finn kanye locourtney lok ukuba banqobe kwimidlalo ekhona kusasa ukuze iqembu lezimbabwe liyale lokhu lidlala kwisigaba se-euro africa group 2 ngesonto okuzadlalwa imidlalo yokugcina yohlobo lwamasingles iqembu elimela ilizwe emdlalweni lekhilikithi linqotshwe nge-54 runs ngele-india emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalelwe esikodleni iHarare namhla emini limpumela itsho ukuba iqembu lezimbabwe kuzamele lizame ngamandla wonke ukuba linqobe emdlalweni wesibili njalo ngokugcina ngesonto ukuze liphuthe imidlalo yalo lele-india linqobe kanye kodwa lokhu njengoba kwimidlalo ye-1 day international balibhaxakula kuyo yonke imidlalo emithathu ngiyimele studio 7 ngobulawayo ngujoseph njanje
singene kuncwadi elisithumela zona siqale ngale evela kuNtungamile Ndlovu othi ngilombuzo isisekelo sombuso njengoba sabekwa about 2 years back kule ndawo ezifana lasemaphandleni ngakho abantu abaningi abazange bekutshengiswe lokhu loba ngithi befundiswe ngakho ngoba abanye abalawo ama-radio okuzwa izindaba siyabonga Ndlovu incwadi yakho inde kakhulu ngeke siyibale yonke kodwa ungadinwa la kusasa qhubeka usilobela uzenze zibe mfitshane incwadi zakho uma ngena uthi linjani Ntungalo sithandekile thanks for the good news ngicela inumber ye one of our villagers abenza iproject ye fish inombolo zikama ngena ngu 772-375-4119 eyokucina lamhlanje ivela kumlalelo ongazibethanga ngegama othi ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 indaba kaZamara ibuhlungu kakhulu Ayibo ngumfana wecholocho ozinja ziyamloma uhlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapholisa kamunicipala ejikijele abathengisa ezitaladeni ngamatshe kuba lokuxoxozela emhlanganweni webulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba obekukhulunywa kolomhlangano kugcunule abasakhulayo bebandla lezano PF njalo ngesonto abasakhulayo abamela iZimbabwe emdlalweni wenguqo bazadibana labo sowabo abe South Africa kwanele ke mthokazi omuhle lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.